umgcinisihlalo wekomiti yedale lephalamende ebona ubudlelwane bezimbabwe lamanye amazwe omhlaba umnumzana Kaine Sparata ubibatshele iphalamende yezimbabwe ukuthi abebhotswana labesouth africa bahlukululiza izizalwane zelizwe lakhe. Uparata uthi bazahlangana leziphathamandla emazweni omabili ukukhonana ngempatho ephiwa ikakhulu labo abeqa umncele ongekho emthethweni. Iningi elifika inkulungwane lenkulungwane labezimbabwe lingena ebhotswana kanye lesouth africa libalekela ubunzima besimo somnotho ekhaya. Ngokunjalo abanye ebhotswana abafana lomthabi Sidube bathi urhulumente wezimbabwe kafake imizamo ekulungiseni umnotho welizwe okuyiso isiqokoqela esixotsha abantu elizweni.
Hayi, into kumele sizibuze yona yokuthi okwenza ukuthi abantu bebaleke ezweni lakithi kuyini. Uthola ukuthi umuntu uza azihlalele anganawo amaphepha ngenxa yokuthi isimo sibi ekhaya. So uhulumende angaze kukhulumisane leBotswana kumbe leSouth Africa kuyafanana. Okuqakathekileyo ukuthi silungise indaba yethu, silungise ilizwe lethu.
Kunkanti unkosikazi Abinare uthi ekhaya baxoxa isimo esilukhuni somnotho okwenza babone kungcono ukubhekiselwa kuhlukuluzwa eBotswana. Uthi liqiniso abantu baphathwa ngochuku kodwa iZimbabwe kumele ilungise indlu yayo.
Abantu bayahlukuluzwa yebo, kodwa indaba evele isiqokoqela yiwo umnotho weZimbabwe. Lamanye amazwe asediniwe ngodaba lwakhona.
Omunye weBotswana umzana Tshepo Kusaletsi uthi abangena elizweni ongekho emthethweni bayahlukuluzwa ngoba bebonakala njengabantu abazodala amacala.
Illegal immigrants from Zimbabwe will always be a challenge.
Lona ukuzahlala kuludaba oluhluphayo phakathi kwamazwe omabili, ngoba iBotswana ibona angathi abangena elizweni ongekho emthethweni bazodala amacala.
Abangena elizweni ongekho emthethweni bathelwa umvubu bengakabuyiselwa eZimbabwe, kodwa sekube lokukhonona ukuthi abanye baphuma belimele kakhulu. Kulomunye osanda kulahlekelwa lilihlo ngemva kokudutshulwa amapholisa, kukanti omunye kasenelisi ukuhamba esesebenzisa isihlalo samavili i-wheelchair ngemva kokuthelwa imvubu. Amazwe omabili ahlala njalo nje edinga indlela angahluza ngalo udaba lolu lokungena kubhotswana ongekho emthethweni. Umhlangano ogcina owe-Joint Permanent Commission on Defence and Security ubanjwe eHabron evikini esanda kudlula kodwa kungatholakalanga mpendulo. Ngingumathi Ngwenya wendaba zo-Studio 7 ngeSabron kwelo Botswana.